sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Siso Washington, D.C.
Nitatelele chuba lukubonga uchunga kandimiri ngo usmiga izindaba olimile sishona. Wala mugela nyenja kule mkulu Studio 7, mwole sitatu mshaka 10 mkwenkwezi 2023 ngo Praxidus Jeremiah. Enda benize tu la mshanje.
Nabona kunazelele ipressure esemagini ikwase yokuya ngendlela abuya ngayo ngoba akuzuseki ukuthi bade kuyegadisa kanjani kulolu yomhlolo ngazo ngezindlela izanti ezingakusela ukuthi kule nto ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kulandela ukukhonana kokukhulu kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule izikondliso azethule izulu ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle.
Abanye even besenza ilima uyathola ukuthi uyenza ilima ngakonje ayenze ilima okuthi uzathi abantu bakhona baphika amabhorabhorabhora empanje thina senzeni njengamavillages.
Amapolisa wewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana lezidalwa yikusetshenziswa kwezidakamizwa. Abenhlanganiso yentatheli izindaba zakwamanye amazwe i-Association of Foreign Press Correspondents bamanyane labenkampani elungisa amanamnedi e-PEPSCO ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini eziphathelane lokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukukhonana okukhulu kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle ezifana lokuthenga izimoto ezithwala izigulane, ama-ambulance, imithi yezibhedlela lokunye okokusebenzisa. Uzulu uhlabe omkhulu umkhosi izolo kulandela ukuphuma kweziqondiso lezi kugwalondaba lukahulumende ole Government Gazette. Iningi belisithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kazulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engabe isenziwa yiziphathamandla zakhe efana laleyo eyabangela ukuxotshwa kwaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo umsebenzi. Kodwa unobhala omkhulu ehofisini kamongameli umnumzana Mishek Sanda uthe uzulu kumele achaye iziqondiso lezi indiva ngoba zifakwe kugwalondaba lukahulumende uMnangagwa engakwazi, ngokunjalo uthe aziyikho emthethweni. USwanda uthe uhulumende uzaqhubekela phambili esazisa uzulu ukuthi usebenzisa njani imali kunhlelo zempilakahle njengalokho bekuvele kusenzakala. Wengeze wathi basaphenya uze babone ukuthi iziqondiso lezi zivele ngapi uMnangagwa engakwazi. Kodwa ucubungula ezombusaze njalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende usezama ukucatsha ngomunwe.
Yokusejeleni ukuthi sibona ngathi uhulumende wethu singabona kunanzelele ipressure esemagini yikwase yokuya ngendlela ababuya ngayo ngoba akuzuseki ukuthi bade kuyegadisa kanjani kulolu yomhlolo ngazo ngezindlela izanti ezingakusela ukuthi kule nto ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani esokudla kazo singakwazi. Kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kakasebenzi njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi ilizwele liyantengantenga yikho siba nosihlupho olulengehlanayo ngezinye indlela uhulumende amakhona wathi awuthatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube nani nosikhithwa esithi udisele emuva lokade kusokukhithiwa.
Ukhona kungenzeka kanjani baba Sibindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena umongameli Mnangagwa engakwazi?
Kona okungenzakaliyo kunazeleka ukuthi nxa into izaba ngumzondiza gazette inezigaba ezibalulekile siyamaphithisi njalo kubalulekile ukuthi kade endaweni yanihofisi engenaweni yanihofisi zisekugcineni ukuthi yena ngokwakumongameli akubhasise lokho sona wase bekhuluma vela kuzisweni ngendlela kuthi ukuthi bazame ukusebenza ngayedlela kule mthetho eminingi esiyabhasayo ingena nge-interdictor yikho bazame ukusela khona kodwa uyasayin ilizwe lezimbabwe liyabasithinje swazi abakhuluma iqiniso ukuthi hhayi labana ukhona ebele ngqondo yakenje ukuthi akhange ukuthi benzelenzo zecrafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uzulu kunanzelelo wenza umsiza wakwelemo abavume ukuthi baxolise laba abaphathi bephambanise khona basuzokulungisaa bengatshathi ngokuthi upresident bengakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu bezimbabwe basibamba njani lesho babona ngathi asicabanga kuinto ebuhlungeni nalesi
alubana kazesulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lo mthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi impahla yezibhedlela ama-ambulance bekungasoze kube kusaziswa uzulu
ingozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sekule ngozi vele ezimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption bese kuzaba nendlela ezinenge zokuba nalezi mpahla zithengwasemthethweni kube lokutshontsha okunekuke kuzenzakala kube le corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osaphakalanga njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni zizengama-public fund uzulu bese kuthiwa angatshelwa yikuganga vele khona okhona kodwa okungavunyelwa ezimbabwe okungavunyelwa umhlaba wonke soke thina njengezimbabwe besefuna ukuphila ngendlela leyaneyala emuva sesezidlale zonsuku leyo nto bengafane ivunyelwe ngoba ile ngozi yokuthi yonke imali esezithengiswe ngabantu yasenza uhulumende kama-public fund omunye lokunye isihlalo sezimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho so iqinisweni vele linto kuyasozisebenze ilizenza ilizwe lelithone futhi ngamandla okuya nendoba belizigabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption into zazezinyazihambi kuhle akula-transparency
umnumzana Ambrose Sindi ngocubungula ezombusazwe njalo yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ekhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana kanye lalezo ezidalwayo ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Izakhamizi zikaChechethe emathebeleleni North ezibe lomhlangano namhlanje beziqala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye loduko lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba i-abhuze umntwana emrephile sibubona kathi umntwana urekhiwe nqabe lama 9 to 12 years khonapha but uthole ukuthi umama uyabekwazi uze sokuthoka nomama ukhitshela inkomo ngubaba embhadala ukuthi engaripoti kuvala icala umama ezivalelele umntana wakhe elalelo baba. Ubaba ethi mama niyakubhadala inkomo ungayikhulumileyo ndala so thina sesikuhlukumeza isikhathi manje umama yena umamzala umntwana ehlule ukuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto but iphelele emoyeni nje iphele kuzala kusikhathi umntwana ibe imbona ukuthi umntwana nangusifanelelo baba but iphele emoyeni esigabeni kuyasihlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho kakhulu kakhulu but sisifanze ukuthi seyithini umnikazi wendaba ezithulile.
Umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Omama babe sesaba ukuthi kuthiwa ubaba nxa esilile lomntwana bathi khona na ngingathinga ngizaphelelwa ngumendo ubaba ngixothi ngiyedubulele but nayimpindimpi.
Usabhuku we-BH37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into enginanzelela mina ukuthi singaze sibe siyathethiswa kumbe kulomthetho izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayini nethu abanye even besenza ilima uyathola yenza ilima ngabo nje ayenze ilima okuthi uzathetha abantu bakhona baphiwa amabhorabhorabhora embanje thina senzeni njengama-villages.
Lawa mazwi abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu
thomsane ezithalweni njengokucalaceleni kunjengobabacrosa khonapha ezambia besazithathela bacrosa ngamainto zabo zenalezo but afese kunesikanka futhi okunye umngane kaumngane wembanje akusethiwe mbanje kuthiwa yisikanka sibadaka wesa nto abasahlonibe uhlanga lakutshela idoda ekutheni ihlambe esibabekayo ngoba vele bezidalela umntwana grade 6 to 7 sekukhula benjalo basafunda esikolo sebevele sezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Chipofeya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile yiCrystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wami umntwana angathatha ama-drugs uyabuyazi ufundisa wakho afundiso lo umuzi wonke sofile yani ikhathethethe village yonke isefile kanti because of mina engihlanyelayo imbanje zami engiphekhayo isigodokhaya sami engiphekhayo ithothotho yami engiphekhayo kumbe wengithengisayo intshengo kanti utshwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural and functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa.
Lolu dubo lezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 lokhu beqalile uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthatha izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amathumi ayisikhombisa elupane, abahlecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni komhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama-neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Ngimele iStudio 7 ngekomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Abongi sebetshele uhulumende ukubana akabaphe iholo elingamadola ngamakhulu ayisitshiyagalombili lamashumi amane emadola leMelika, US dollars 840. Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lonke isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonone ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqesha lapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenza kuhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiyasebenza kwamanye amazwe uhulumende ubikwa ebahlawulisa amadola ngamakhulu amathathu emadola eMelika okuyimali abangayenelisi ukuyithola. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lokhe isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonona njalo ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqetsha lalapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenzela uhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiyasebenza kwamanye amazwe uhulumende ubahlawulisa amadola eMelika angamakhulu amathathu i-$300 okuyimali abathi kabayenelisi. Bobulawayo ikomiti yezempilakahle ibisa sibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhlanje lapho abangwe abathole ithuba lokwethula izikhalazo zabo. Umnumzana Bhekumuzi Ndlovu umongi uthi uhulumende kumele aqakathekise izisebenzi zakhe ngokubanika iholo elihambelana lomsebenzi wabo langokufunda kwabo.
Njengabongi ufanele sikhumbuleke nguhulumende, uhulumende ehlale lokhe ekhangela izikhalazo zethu ngoba isizo zikhalazo zamanga kodwa kuyizinto zeqiniso. Akwenzi ukuthi umuntu ethi yena ekhangele impilo yomphefumulo womunye umuntu kodwa ebese yamukela imali engamsebenzeliyo empilweni kuba nzima ukuthi esebenze. Ngakho uhulumende kufanele iqakathekise abasebenzi bakhe ebanike iholo elihambelana lomsebenzi abawenzayo ongumsebenzi omkhulu kakhulu ongafanelanga uthathele phansi.
Unkosikazi Sanele Moyo umongi uthi kungalesi sizathu iningi labongi sebebaleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Ukuya phesheya kungcono kakhulu ngoba bathethi imali esiyiholayo ayikwani lutho asenelisi ukuthi sinakekele izimuli zethu. Kunje so izikolo zivuliwe kufunakala ama-school fees ebhadeli aphelela Ayikuleka lokho abantwana bayaxoshwa ezikolo ngapha sebe sifuna ukubhadala amagetsi lamanzi ezindlini. Lohulumende kasikhwezelanga iholo la-last month asazi kumbe sitshiyeleni thina. Lokhu kusenza sibe demotivated lasemsebenzini.
Unkosikazi wakhekile Jele uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba umqhatshi angezelele iholo.
Imali esingayamukela kuhulumende nxa sesiyehlulekile 840 US dollar ukuthi vele sifuna sikhuluma nge-RTGS leleliwa ivalu nsuku zonke akwenzi vele kuyasifisela emuva. Khathesi nxa ungakhangela i-Nurses Council vele imali yakhona ifakwa nge-US dollar. I-verification fees $300 and even lama practicing certificates abuye ephedwe nge-US dollar sibhadala nge-prevailing rate eyalelo langa. Vele okusho ukuthi vele i-salary rate sokumele ibe in-US dollar. Ngaphandle kwalokhu vele i-exodus yamanesi izaqhubekela phambili.
Asanelisanga ukuthapha ilizwi likamnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association izina esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals, kodwa uchaze ukuba abongi bakobulawayo batshele ikomiti yezempilakahle ukuba uhulumende kufanele aphe abongi iholo eliholwa yilabo abaphetheya kwelizwe, okutsho ukuba bakhangelele amadola azinkulungwane ezimbili zemali yeMelika i-$2,000. Esithi lokhu kuzakwehlisa inani labongi abatshiya umsebenzi besiya phandle kwelizwe. Ingcwethi ezibona ngamalungelo ezisebenzi zithi ukuxoxisana kukahulumende lezisebenzi zakhe kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenziwa, kodwa impumela ayikaze ithokozise izisebenzi ngoba zibona kuphela umqhatshi esenza umathanda. Uhulumende uvame ukupha izithembiso ukuthi uzakhangela izikhalazo zezisebenzi kodwa engaphuthisi izithembiso lezi. Abongi labongikazi abaningi sebechaphe imingcele betshiya imisebenzi elizweni ngenxa yeholo elingabaphilisiyo njalo belanda amathuba angcono kulalawa abathola elizweni. Abongi bakhala ngokuthi akusebenzeki nxa bezamele bacabange ukuthi imuli zabo zizakudlani, ngakho kumele banake imphefumulo yabantu. Abanye njalo bathi sebephila ngokuthengisa khona emsebenzini okuyikho okubaphilisa ngcono kule mali abayiphiwayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Abehlanganiso yentathele zindaba zakwamanye amazwe e-Association of Foreign Press Correspondents bamanyene labenkampani elungisa amanamnede e-PEPS Company ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini ezibhadelane lokulima. Lezi zifundo ziyabe zigxile ekucebisaneni kwezokulima ngodubo oludalwa yikuguquka komkhathi, i-climate change, oled regenerative agriculture. Umbuzo omkhulu osemlonyeni yabaningi ngothi kuyini sibisibili i-regenerative agriculture njalo inceda njani abalimi. Uhlelo lwezifundo lolu luhamba phansi kwendingimba ethi Regenerative Agriculture, a powerful tool to fight climate change. Lwenziwa ngesikhathi kulokukhathazeka okukhulu emhlabeni jikelele ngenhlupho ezibhekane lomsebenzi wokulima kungenxa yokuguquka komkhathi. Abaqoqa lezi zifundo bathi zihlose ukupha ithuba intatheli zindaba ubana zithole ulwazi olujulileyo ziluphiwa zingcweti zokulima osomabhizimusi abezemfundo ngalolu hlelo ole-regenerative agriculture. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden weleMelika ugqibe umhlangano wakhe lenkokheli yamadale womabili awePhalamende athi eleSenate lele House of Representatives izolo kungela kuvumelana edabeni lokwengezwa kwesikweledi zelizwe. Abakade bekulo umhlangano owenzelwe esikolweni sikaMongameli eseWhite House eWashington DC izolo bavumelene kodwa ukuhlangana njalo ngolwesihlanu ngodaba lunye. Ingcwethi yezicubungula izomnotho zithi amaqelo omabili nxa engasavumelananga kuza kutsho ukubana eleMelika lizakwehluleka ukubhadalela izikweleti zayo okwakuqala embaleni yaleli lizwe. Kuzoba labanye abakwamanye amazwe ababuthene emngceleni welemelika leMexico bemelele ukususwa kweziqondiso ezabekwa ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwelemelika zokwalela ukungena kwabantu elizweni ukuzodinga ukuphephela. Lesi siqondiso sima ukusebenza kusasa mhlaka 11 Nkwenkwezi. Kodwa uhulumende welemelika uthi ukususwa kwalesi siqondiso akutsho ukubana amasango wonke emingcele yonke yelizwe izahle ivulelwe umuntu wonke. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje sixoxa lonkosazana Nobuhle Ajiti. Unkosazana Ajiti usanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg kwele South Africa otshiwe elengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Asimzweni exoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Siyaxolisa ke bakwethu, imtshina yethu singani zabuyela ke
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lizagcwala ke lapho sesizalethulela ke ingxoxo enziwe nguGibbs Dube owe Studio 7 lonkosazana Nobuhle Ajiti oseSouth Africa, yena ke osanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg khona ngale ngaseSouth Africa otshiwe lengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe.
I-organization le ithanda kakhulu ukuxhasa abantu abaxakekileyo ngezempilakahle, abantu abaxakekileyo ngesimo somnotho, laba abahlala esitrateni, laba abashoneleyo abangela plan ukuthi bengenza njani ekuhlanganiseni ukuthi bayeveka.
Singathi luqhubeka njani uhlelo lwakho lolo?
Ngingakubeka ngesimanje ngingathi ngisebenza nge-yellow line because anginayo i-organization engixhasayo kulo msebenzi loyo engiwenzayo. So isikhathini esiningi ngisebenzisa amandla aphuma kwelami iphokethi and namandla aphuma kulaba abalandeli bami, especially laba baku-Facebook.
Bajale ukunceda njani abalandeli bakho la?
Uma ngihlangane nomuntu onenkinga embona ukuthi le ngaphezu kwamandla wami, ngiyakhulumisana naye lowo muntu. Uma uma ukuthi athathe isithombe, ngithathe isithombe ngiposte laphana ku-Facebook ebese ngibhala udaba lwakhe lonke nama-details okuthi utholakala ngaphi kulaba befuna ukuzibonela ngawo abamehlo, and then bese sibona ukuthi thina sixhasa njani mina nabo abalandeli.
Kusukusela ngesikhathi lapho waqala khona uhlelo lwakho lolo, suncede abantu abaningi kanganani?
Especially kulaba embahambisa ekhaya, ibengababala kakhulu. Last year kuphela sigcine sesihambisa abantu abafika 44 abasuka from esitaradeni besiya ekhaya, nabaphuma ezindlini abaxakekile abangasakwazi ukubhadala irenti besiya ekhaya. All in all bekuyi-44 this year only. So far abantu esengibasizile ngokuba ibisele emakhaya kubo, both abalapha eMzansi nabasekhaya kithi kwele Zimbabwe laseMalawi leMozambique. So far sebefika 18.
Singathi kukhanya likhuphuka inani labantu abangani bathole nzima khona ngapho eSouth Africa, kumbe njani?
Uyakusiwa wesi ngoba uma bekile mebhilo ukuthi like ungachaza umuntu leyo uyathola ama phone number akho la anikezelwana nawe nenkinga bonke begcina sebengcwalelwa ngabe kwenzeka ndibone ukuthi i inbox yami igcwele njani ngelanga I get more than 800 inboxes abantu abadinga usizo isiza indaba yesikole fisiko sinokufundisa abantwana especially abaxakile abahleli ezindlini bengayo esikolo olabo kuthiwa balala bengadlanga emdeni yabantu abalala bengadlanga endaba yesimo somnotho ukuthi ubanise lahlekelwe umsebenzi kumbeni njani kube lala abahlala esitaradeni isiza abaningi kwakuyilabo kuthiwa balahlwa izihlobo or basuka baphelela yikho konke bagcina sebezibona besesitaradeni baningi kakhulu and to a point yokuthi I'm failing to keep up lam ngigcina ngasakwanisi engasenelisi okungifosa ukuthi sometimes ngivuke lami ngicima ifoni ithi lami ulokhu lami angisakwanisi.
Yes, sizokuthola usanda ukunceda ubaba ofelwe likhosikazi lakhe.
Ngathola i-tip off ngomunye umuntu owayesuka esifeni ethi lapho asuka khona esifeni uthole kulusizi lodwa uthole ubaba olomntana omncane ona 2 days nabosisi bakhe esifeni sakhona ubaba lowo beshonelwe ngunkosikazi nenkosikazi washona engagulanga waphonga ukuba nama-complications eqeda kubeletha. Esefikile endlini wasuka washona umntwana ole 2 days so ifamily beyivele ifamily nje engekho right bebezisuphekela okokuthi even umntwana abe-first born ina 9 years manje ayikazi yena sesikolweni bebenga-afford even ukuthi umntwana esikolweni bebangabantu vele abakolodala lapho abahlala khona bevele bedonsa nzima so ukufa kwankosikazi ukushona kwankosikazi kwenze kwaba wesi for ubaba. So ngaya khona ngayacheck isimo ngathola ukuthi sivele lokhu abanitshela khona yikho ngoba uma ubaba ngamthola efide umntwana amanzi ngesipunu kusho ukuthi kwakungela yona i-feeding bottle igula lokuncelisa umntwana kwakungela ama-pampers kungelani ngoba isifo sikamama sasuka sajuma wonke umuntu nje so sasesibuza ukuthi singasiza ngani basho bona ukuthi yona yokuyabeka unkosikazi ayikho yokuyabeka umama ayikho so singaqala noma singaqala nge-emergency yokuthengela umntwana obisi nama-pampers nani but inkalakatha yile imali yokuthi bayebeka umama ekhaya.
Unkosazana Nobuhle Ajiti, umqondisi wenhlanganiso yeNobuhle Veggie Foundation. Lapho ke limuzwe exoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa ecingweni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America, sakaza sise-Washington DC. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabamaphepha okuhlala kwele South Africa asephelelwa yisikhathi awe Zimbabwe Exemption Permit ZEP. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke. Kodwa ke engizakwenza singeke hlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulandela ukubonana kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uZulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kuhlelo zezempilakahle. Amapholisa awe wange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethula namhlanje olivalelisayo ngumphrakthetis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.